Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule ofisi ekababulanga. Zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla naleli bandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lo mnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala eqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva kanye u-Brew Vice President kumama Makhube washo ukuthi wafaka uMdzuri wabuya kwafaka uThamisi. Yilapho insoro yahle yonakala khona. And khathesi ngengingayothi u-CSU bauzange umuntu ogulayo and simfisele ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa kase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso. Nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abephilisayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi nxa whatever happens, nxa bengaphilisa ukuthi engxenye ebhuthini bekumtsangelayo efile ukuthi athiukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu. Ngoba umama Makhulu le-history enhle abhosi ukuthi from 1999 to 2000 abantu bebulawa reasons 1 umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela utsangelayo kukho kuona. So ukuthi asezikuthongela abo abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandla lanathi lingayilidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe ukuthi abantu basebenzise baba ingqondo lenkondo zakhupha amakepesi awukuba ukuthi ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni. Umama Makhulu bemnye abantu bangakhayelangathi kubaela umsukulo welishwa yibo okukhathazayo ngoba singathi kubambenjalo sesinanje izikhathi eziningi futhi ukuthi umama Makhulu from 2000 99 2000 wemfeli wakutswangelayo wangabi le ndaba kune izathi sihlale kulota abantu senzayo kodwa wamnisekelwa izifo yalo bekufanele ukuthi nxa abase-m d c bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhubekisilanti bevale umama Makhulu besithi bamsekele
Hello, ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona abantwana bangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokho esingathi bahlontshele. Bayangena edamu, isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphephe engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe sikoqa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angiyeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kweMatobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezazisiwe, kodwa ngithemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into kade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekula la ma-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina okwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Sesisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lo mnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello, ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front obexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikhansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki, njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadalwa kulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitini leSpiskop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiquletshe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Manje ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zana zazikhona kwangasuzi kube lomuntu odutshulweyo.
Amapholisa kamansipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi, njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokitini leMarriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamansipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa yikhansila kukho emthethweni, njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. sesithola ama complaints amaningi asuka kuma residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yiku-process yokubophisa i-council okuyinto ekade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obana ngezempilakahle kumunicipal weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunwa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamunicipal ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa lo sikomichi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyavinyelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngizakuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu kusukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangane kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ukufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-October iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakathesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi basuke ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo. Kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu ungenelisi ukufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ekhenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi nqase kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi kuyini abufakazi bana abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa, uyakwanisa ukuthi uzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguQhubani Moyo ozalwa eSanate eSlabusi udani vela ngaphansi kwebhuli kaLevi maplazi Ncube ukuze usithi mina ngihlala khonapho. Sukubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona. Senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki?
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube umntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yikuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho nge-proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho sikwenzeka njenge-commission ukuthi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amazimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota iyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota abavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu wezimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lweni lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomithi siyabonga
siyabonga kakhulu yetanti
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lo skomichi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontunga milinkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kulohlelo lolu olwe-BVR olusungulweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sivisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhla ka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhla ka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district leMzimane district but okungani kuya kusisane sekuthi ngalesikulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulweyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November kuyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile kusisho ukuthi bazathola izithupha ithiwa lokuvota selidlulile so kusisho ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhla ka-5 October kusiya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November so sibonani khonapho ungani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota
lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo
sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho kuyinto okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemaction ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kuhla ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi umuntu enithi ukuthatha isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota
yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje
udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sehlabhusi kogodlwayo inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lona lokuvota amalungelo abantu kwezempila kahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama so sikhandele ukuthi-ke le yihlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakogodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo iklabhu amalungelo abo aphakanyiswe so yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba uyabe sokwethula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekizolo ilanga lonke sikhona ngale, asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekile bekumele ibe ehofisini yayo. Izeki lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA iskomiji. So izeki ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane, ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule-hofisi. Basebecela i-council ye-insiza ukuthi banike ihofisi. Basele sathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngubaba endlula. Manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sowasuka kuleyo ofisi. So izeki yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo ofisi ezisetshenziswa ngubaba kulanga. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuthi behlukanise ukuthi hhayi leyo hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenza swaphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyinsiza north ikakhulu insiza north sizakuthiwa kula bantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abaningabe-MDC abangingabezaphu abangingabe-MPP abomzuru abangingabani onse bethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelubhane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babona ingani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselupani center bathi bazabuya sebehamba ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyeregister ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana silenhlupho ezithize esikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo. Kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathi amtshini yakhona ayisebenzi kahle, ibe ama-fingerprint yanjani njani. So angingaza ke ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyeleli kiyo. Khona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngo-November.
Kathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota?
Hayi, kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini? Kumba abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke?
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Ye, abantu sebedubekile. Sebehluphekile abantu bayakhala emindle busuku ngoba into okuthiwa yimali sibili. Imali ukuthi uyi-digital, hayi imali siyilihlo lentwala, ayisaboni imali. Yona le yethu esilayo, yona liyakhandwayo, hayi ukuthi uyi-digital vele kayisabonakali yona.
Abantu baphila njani khona ngapho bengala mali?
Kathesi siyathengisa, kunje siyathengisa kulamabele, siyahamba sithi ngenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecocash kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubuqili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauthiwa ma uthenga i-ecocash ye ma ukhipha i-$100 kufuze ukhiphe $10 thina udlulise $5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 nawutshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyabuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali.
Izikolo zisanda ukuvulwa kathesi, pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees?
Baxotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe sikekhokheshe kazilazo izikolo zona ezezemaphandleni vele silazo.
Kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala?
Ihulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kathesi uyalakwapha futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo ukuthi simali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwa exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesikuthwele ke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukuloneli lizwe.
Okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha-ke bengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli bona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayayifuna yineni
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonaoku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngososapota ihulumeni
veli le nhlelo zenu leziyani zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelana
senza i-bartertrack wokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesisiyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale bethiye befake imali efonini phambi to lapha nxa ususiya ngaphandle nganxa umuntu ngaze efuna olunye uludeshasasihamba siyadinga izigoko lengaphandle into eziningi vele ezinyeizinsekabezivela out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kurani seyitshintsheke.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo.
Hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28. Asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Dlozi.
And listen to Ubaba Gatutuzani. 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 Ubaba Gatutuzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.